Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obela abahluleli abayisikhombisa utheba kubone kulungile ukuba bashiyanele udaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokhela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. UMalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSikhwica Mfundo Love Momaduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade iza kwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Our clients are very, very clear that they...
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizabuya e-High Court.
UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkantsho ilahliwe ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court elivela wamandla ukuthi liphe isinqomo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawulweni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba iZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilwa ilungelo loluntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho luzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
Touted himself as an expert, basically was meant to appear himself and not to be legally represented.
UMalaba labanye bathi uBhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Kolunye udaba umlobolo Dumo uTsitsi Dangarembwa namhlanje uphumelele kwisicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idale le-High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo liza kwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembwa umnumzana Harrison Komo utshele intatha lezindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembwa wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.